ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress likhethe ukungena ukhulumende omanyano nebandla le Democratic Alliance Inkatha Freedom Party le Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iParliamente entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano, unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
Humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa nezidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana John Steenhuisen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende omanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
As sacrosanct, and we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana vele enkosini Hlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of.
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna ukuqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Nakulunye uhlangothi ibandla le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje isihlalo zabo zephalamende zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le-Umkhonto wesizwe alingaveza ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe, sike sabona uhulumende engathi mina umkhokheli waleli bandla. UGayton McKenzie esiya kuma ebhode sithi kabahambe njalo siku zonke uhlala sithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena kuhulumende lo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlale ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina aye life support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama South Africans.
Umgcini sihlalo wehlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqakutho Mabena uthi okubathokozise kakhulu yikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abencintisa. UMabena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo, kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sikufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho silubamba njani, njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Nxa impumela yokhetho isitsho ukuthi sakhe uhulumende wobumanyano, kumele sikwenze ukwenza ukuthi ilizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangelwe ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo, okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Namele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.